Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela abantu be-Studio 7. Ngibuye ngibingelele wonke labantu bakwaMthokazi. Okhuluma ngosibindi wasenkayi esenta ngokuhlala kwamanje ngisethembisa. Mina ngithi sokuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sokufanele sizimene njengomthokazi. Ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo. La bantu bezandla u-MDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo. Abalandaba labantu bakithi. Abantu bakithi bayahlupheka, bayahlukumezeka. Yonke into siyizwela khona lesiyoneni. Noma kuluhlelo olufikayo, lufika kithi ngapha esintwini, sokuluhlelo oseluphelile olungasela ncedo ebantwini bakithi. So ngakho sokuyisikhathi soko abantu bakithi benanzelele eqinisweni, bevula amehlo, bevulele ingqondo, ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besishoneni sizimele njengabantu bakomthwakazi. Angibona ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakomthwakazi sizimele sodwa. So udinga mina lawe mama, baba, mntwana ukuba sibambisane, senze into ngokubambisana, sike silwe lalolu ncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi. Ngoba singathi yananzela kuyafana lezikolweni, sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi. Sizophiwa abantwana abancane abakuma ECD bezophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa. Hayi thina sisichaba kithi cela lisixolele kwanele bakithi, ngoba sesikhathini ubeloko sisizwa ukuthiwa izolo wawukhona. Hayi bantu bakamthokazi, ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona le kuwe eshoneni manxa ungahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa. Sumele siyime simele iqiniso, lanxa usifa ufele iqiniso. Ngiyabonga bantu ku-Studio 7, sicela ngathi sengahambisa umlayezo lo ufike zonke indawo. Ngiyabonga.
Sarwanale ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukuxwayisa abantu bezimbakho ukuthi bengarojwa ngumnankagwa loyo esithi kule National Day of Prayer. Before etshela abantu ngokuthi nge-National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe, kakala ahambe ebantwini ababulalayo. Kulabantu ababulawa ngesikhathi se-ground, kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu, akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo, uyayazi into ayenzayo ngesikhathi se-ground. Wabuya ngo-2008. Bangaka abantu ababulalayo babathathela imfuyo yabo, abantu ababaleka imizi yabo. Kwabuya after 2018 1 August kunabantu abadutshulwayo, kwafa kwayenziwa i-commission, iMuklante commission. Up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalabo abantu abakwenzayo abakabotshwa. From konke le imisebenzi yakhe kufana lokuthi uSathane atshela abantu ukuthi bazile, kayekele into yakhe le ayenzayo, ngoba la ma-altar kaBahama aseyafike ekugcineni asayakuwa lokhu kuzama ukuqambela isizwe amanga kakuyeke, ngoba le nto ayizama ukuyenza ngeke izisize ngalutho. Into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe seZimbabwe. Abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe, ngenxa yombuso wakhe. Sikhuluma kanje kulamantombazana ahlukunyezwayo, kungaziwa lokuthi ahlukunyezelwane. Kuyinto esegcekeni ukuthi umnankagwa nguye obehind yonke lento. Ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuni ukuthi bakhululeke, kunguye nje. Kodwa namhlanje utshela abantu ukuthi bazile bathandazwe.
Lichona njani basakazi abahle be-Studio 7. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa ukuba izindaba ezikhona eZimbabwe yiziphi. Silokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma ihlazo elingaka evelela emathebeleni okungela mgwaqo khona. Kanti sekunje kulo mkhuhlane we-corona abazali bawulala ngezindlala emakhaya, uhulumende athina akula mgwaqo yokuhambisa ukudla. Imigwaqo yangkhona icentwa ngubani, ilungiswa mbani, igredwa ngubani, kancane uhulumeni ezathi ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela eMatweleland akula mithi akula ama quarantine center azwakalela khona leko Harare ubusuthola umuntu njengogawulo osuke emagosini echolocho ekhuluma indaba enjalo esupport ukuthi ku right kono kwenziwayo kanti ezokhuluma ukuthi awuqhubeka abantu bevalelwe ula indlala kibe echolocho samawuru ngenxa ukuthi yena uyadla uyasutha lapha khona uyafida hayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphi lizwe ngithemba ukuthi lo mzali wakhe ngesihloko sakhe sabulawa egugurawundi ngoba mbonta ngakhuluma njalo xa ukuthi uvele echolocho wabona ukuthi abantu bayebulawa njani.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.